Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Nkonoeshuro uthi kunesidingo sokuthi urhulumente bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. UNkonoeshuro wayengummeli weZimbabwe kweleSouth Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo zwe engekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
Wayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba lwabahlali okwesikhathi esidlulisileyo.
UNkonoeshuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseGaborone bekhululekile. Uke wahambahamba ezidaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethatha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bathanda ngokuthi iofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu, njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithupha zesikolo ukusethifaya. Kodwa uNkonoeshuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholayo kuleyo ofisi ilingene.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngeke ukukhangela iy'ndleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uNkonoeshuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube nenhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Urhulumente wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza asebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa uNkonoeshuro uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezijeneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo-registrar general. Udaba ngeke banakekela yini labo abangaphansi ukuze labo bathole ama-passport.
Omunye weZimbabwe kule Botswana uMnumzana Isaac Ndlovu ohlala eGaborone uthi bayabamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana nabeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana nathi esipha i-feedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kwele Botswana.
UNkonoeshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfufu ethatha isikhundla esatshiwa nguMnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kweziphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhu ngaphandle kwedolobha leFrancistown esithi isikhathi besesifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. Ngumathi Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.